Soko isika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2021 ngesithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lwangazathwa lanamhla iviki iphelileyo ngomgqibelo I went to Parirenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Justice system yethu yiyo njengane kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayebebanjwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe emabhanga abagcina beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezikhulumile lapho bedinga imali. Ngoliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo owe-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni awenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela namakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,000 121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle koBulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakoBulawayo ngenxa yokuthi baningi abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uza kwaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kuzigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Kumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParirenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo eWilkins.
Lwangazathwa lanamhla iviki iphelileyo ngomgqibelo I went to Parirenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield clinic again bathi bona avala leyi vaccine and they were not sure when it is going to be available. So wangidisturba because mina ngibengisithi nihlatshwe niprevent le into e-COVID-19 now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ikhulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abasekulezi zibhedlela bakutshela bethini, bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine kumbe bathi libuye nini, njalo uyababona yini labanye belo hlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho?
Ya, ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqibelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babefuna ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed and ngibengisithi mina lay demand kumele si utilize and the insupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine, so you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions unesi wangiphumele egcekeni wathi yona akula, even if you go to any institution ayikho le vaccine. So this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Thina Shekumbo, umhlali weHarare, sixoxela ekhona le esigodlweni. Kusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasitshiyagalolunye 38,854 labulala. Asebeza fika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1592. Lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondofi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 103, kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi, lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKwekwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lomthetho i-Statutory Instrument 127 wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalomthetho osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezulu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga limali ngesikhathi. Lomthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo ababe bezikhulumile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe ngezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lomthetho uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masemba Kucheva.
Umthetho uyabe usebenzile kodwa i-justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe, ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo, kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza, ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezinye kwemthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu, hathi kuyukuthi i-policy ye-bank ngoba bayakwazi ukuthi ama-license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe kuzama ukuthi amabhanga aqinise ama-checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela le ukuthi sezithengiswa kumbe zingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe uyipolicy ye-bank eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Osiphathelene balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha, kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo ingama-US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama-US dollars kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa bebotshwa bethathelwe izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera, yingcwethi yecubungula ezomnotho obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Owalwa kumbi yenkululeko umnumzana Frederick Muthanda uthi umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu-PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba bewengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthi usekhulumisana lebandla lezanu-PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyika udaba luka Mnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasuze balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa bazarepa abafazi benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasoze bangithathe leplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngaphi abantu la?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywa mbani?
And then what the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani nakubona kwakho.
Angicabangele ukuthi bathunywe ngubani. Bathunywe yi-ruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisozongikwanisa kuwuphendula. Ungabuza upresident ukuthi kathi abafana lawo le-youth bavele ngaphi. And they are using ama-motorcycles lawo wabadonete wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kumenjani khonangalo eplazini makubona kwakho?
Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani. Ngikobulawayo kathesi.
Awuzange ukukhulumisana lezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizame ukukhulumisana labo ekuseni, but no, abantwana izisebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them.
Abakhulumi,
they are scared.
Manje
they are scared.
Uzakwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona u-Minister of State for Security, umnumzana oyincube, kumbe umnumzana Kazembe, bazotumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu. Because into bayenzayo akayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenze ukuthi babathi babuye khonapha abantu labo? Njalo ngizokuthiwa bebedake okumangalisayo.
Into bayenze ukuthi bayenze khonoko ukuthi babona nje ukuthi njengakuthi thina abafana beZipra asikho asizwanani le-government. Kungayisoqiniso. We are not against the government. Kodwa bona basibona ngathi kona asivelanga elizwe leli. We are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters, like who they are. We discussed this. Sakhuluma lo president zinzenhlangane laye. UKembo Mwadi wekhona. Bazi wathi hayi akutsho njalo. Ngathi hayi president kunjalo. Thina kawusiboni nga njengabantu balweli lizwe leli. And that's where the problem is.
Kodwa ukukhulumisana lo Mnangagwa ngendaba zenes. Yayixoxe nje.
Sacoxa ngahamba ngayombona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisele ama-properties eZipro. Wavuma ukuthi uzabuyisela. Wazi wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto. Kodwa sekule minyaka engu-2 kathesi sethule.
Lowo ngumnumzana Frederick Muthanda, omunye wabalwa kumpi yenkululeko, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sihlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chabamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhlanje uhlelo sikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owake waba ngumlawuli wedale lePhalamende lakwele Melika umnumzana Paul Ryan ukuchaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukubana batshiyane lomkhuba wokulandelana lobe ngumongameli weMelika nyakenye umnumzana Donald Trump ukholelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenze ndawonye kungakhathalekile ukubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba ngu-speaker okehlandla elilodwa kusukisela ngomnyaka 2015 kusiya ku-2018. Wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho-ke akasoze ancithise ukwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensundu elimelika bakhuthaza ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abopha lokuhlukuluza unsundu uRonald Green ngomnyaka 2019. Wagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambuphayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngucuku lapho ebotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngucuku kwabohlobo lwesiherero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusiyamukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embalini yalesi sihlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleGermany selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa unduna Vukirukoro wabesiherero walile ukwamukela ukuxolisa kwabeGermany lokhu esithi isivumelwano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asikoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo ngulo umbhuqazwe.
Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalonyaka eqakathekisa abakulomsebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sikambuyane Handa. Umnumzana Butholezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo eqhutshwe nguMike Hove we-Studio 7 lomnumzana Nyathi.
Kuyangipha lami amadlabuzane lentshukuntshu ukuthi process siya phambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa. Akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso ezinjengabo-African Union zisithi zona umnyaka lo ngowe-Arts Culture and Heritage. Kuyandiswe ukufaka izinto zomnotho, eze-economy, but esikutshoyo thina njengalabo abawuphethelwe umsebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu. Baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo, ngakho nxa i-AU ikwenza lokhu bayancedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezandla, imisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO Lolo cwaningo lwaveza ukuthi arts, culture and heritage ya contribute 6.96% towards the gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusi number encane leyo. Ngakho kithi kubalulekile ukuthi arts and culture ibe ilokhu ithuthukiswa ukwenzela ukuthi kube uncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-arts, culture and heritage ukuthi ikhule, abantu baqhatshwe, bebe lemisebenzi ebaphilisayo, igcine lemuli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe, njalo uhulumende uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lowo. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe, kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19, abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko kwazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ukubona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise. Phose eminyakeni edluleyo bekungasoze kube loncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana nokuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli, kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phose kuzawo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe, into le esithi intellectual property ngani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist, kodwa ukuthi babe nentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokhu kusasilela, yimi lolo yilo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa, okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi, at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayikhiphayo imicuphe efaneleyo, imali yabo bayithole, baphilise layo umphakathi kwele Zimbabwe. Ukuthi hayi bantu, kasihlonipheni imisebenzi yama-artist, imisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe la izama ukuthi iyehliwe ku-upper middle income economy by 2030, singakhangela nje amazwe e-Africa asafikayo kulelo zinga, akula angela arts and culture layo ephilayo, ehlabusayo, thuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokhu ukuthi hayi, sisiya phambili ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo mnumzana Buthelezi Khosi Nyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo yeChibhoku Super Cup kulimpelaviki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathenisonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders leli-Chicken Inn. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Zombili i-Chicken Inn le-Highlanders ithole imihlomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo yeChibhoku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempelaviki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eParker Fields ngensonto, kungela izibukeli enkundleni, kodwa umpofu futhi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingamsiza ukujwayela ngoba saqhona ngabo, and abafana sebemandla babo understand the most important thing, bakwazi ukuthi bazabuye. So sesikujwayele nje okwamanje kuya quite well, it didn't have any problem. Of course siyakwazi ukuthi abasihlakeni bethu basinike ihlabuzane, kodwa okwamanje ihlabuzane nawo lona siyabona besezindlini ukuthi bakhona basivekele. But for now we are happy to play with our friends.
Imidlalo yeviki lesibili lomncintiswano weChibhoku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe kusibaya Star Group 2. Iqembu leBulawayo City lizadibana leBulawayo Chiefs ngehola lethumi lanye ekuseni enkundleni yeParker Fields. Kusibaya Star Group 1, iqembu leHatha lizajukana leDynamos ngehola lakuqala emini emdlalweni ozakuba seNational Sports Stadium, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leCranbourne Bullets ngaseSakuva emdlalweni weSibaya Star Group 3. Ngehora lesithathu emini iqembu leTrange lizadibana leFC Platinum emdlalweni weSibaya Star Group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yeMandaba. Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo, ngehola lethumi lanye ekuseni kule midlalo emibili lapho uGroup 1 iqembu leZPC Caribe lizadlala khona leHerentals naseNational Sports Stadium, kuthi kusibaya Star Group 4 iqembu leNkezi Platinum Stars lizatshana leWawa ngaseMandaba. Ngehola lokuqala emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHighlanders lizadlala khona leChicken Inn naseKapa Fields, uTL le tennis lidibane lelemanyika Diamonds ngasesakhuva emdlalweni isibaya sika group 3 umdlalo ocina ngesonto ozakuba phakathi kweqembu le Cape United kanye le Harare City wesibaya sika group 1 ozaqhutshelwa enkundleni ye National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Kuleviki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop uWaren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dove ecula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sanda we-Studio 7.
I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep nothing fella to see the motivator. Cause give me no some paper, I'ma get one that asks me how I feel. Bro, I'm G'd up my G.
Ungafika uthi udinga uWaren Moyo ekasi lakhe enketha abamazi kodwa ungathi Rocky Dove bakukhomba kuye. Kungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngase ngiqhubeka ngisiya eJonthalak entaba zinduna ekusebenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona pha ngaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
I'm hard, I'm such a flamer. She asked me who I be. Give nothing better. She's even motivator. Just give me no some paper. I'ma get one that.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRocky Dove ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza kusongakhula ngibabona bakhanyile. Lami I think wangenza ngafisa ukuba yiwo. Ngongenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebewamukele kahle sengathola la ma-nomination. Ama best hip hop abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
Swagela la machera ipho any win with dash ipho the school la machera ipho kana stuck kid la ipho swagela la machera ipho.
Yesebenza ejagala komoyo selamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama-album angu-3. Eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi ngu-Gold Standards. Esibili ngiyenze 2019 abayithi ngu-Yafi. Then esithathu ngiyenze iminyaka odlulileyo abayithi ngu-Lingo the album. Engizenzele khona apha futhi kobulawayo labantu abaproducer khona bekobulawayo.
This in the fucking food, time is cyborg. Bop it up, oh, have a bomb taiko. And just little push, are you done now? Pelang a good, I right talk. Bang a soul, bottles pop is
in the. So many of the Valley was there. Posela Illusi, Balaleli, Rocky Dove, and Gahambi.
The Kube, this Pegela, Nati, as a source of civil company, says that Nikumkuro Omnandi, Kazayo. Umkuru Ami, Utolagala. Wonke amashow ama online shops abo Spotify abo iTunes abo Deezer abo ma social media pages ami wonke ku Twitter yami ngu Rocky Dove RockyDub na ku Facebook ngile ngilisebenzisayo na ku Instagram ile ngilisebenzisayo ikho ngathola khona ama links ami.
Bese libasana ngomculo we-hip hop siwuphakulelwa ngu-Rocky Dove obe nguyesi laye kuhlelo Woza Woza Friday.
Uyenzani abakwazi
Rockon Rocky Dove mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Lo umculi wengoma somdumo we-hip hop uWaren Moyo odume ngegama lokuthi Rocket Jabo ocula ekobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela i-COVID-19, ama-vaccines, ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempela viki enhle.